sizimisele ukusebenza ama-bills azathethwa lakithi. Isenethi i-PZO bills yiyo ezaphinde ijike futhi ngoba izange ithebhule kahle, kuqala izo ithebhule. So hayi, ngiyathemba ukuthi lathi njengama-senators sesizimisele ukuthi sikhangela lethi PZO bill.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa iqhubeke esembusweni ngaphe ku-2028. Lokhu asikuboni phela kukhona khonapho izingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi yinto engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende, engakabuyi kithi officially. So imibuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi yinto engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla lokhu esimile ekuthekini asivumelane lokuguqulwa komthetho osisekelo welizwe.
Ye, siyabona ukuthi nxa kupasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuhlaliswe kuhluzwe khonokhoelo kumele likuhlolisise. Kwenziwa njani nxa wasitshela ke ngokuhambo lwangukhona lokuthi umthetho ubunjwa njani?
Ye, hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudale le-parliamente sitho ne-house of assembly ngoyilowa house. Yikho baqala khona, baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini, kuye buzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee yabi-responsible, asithi i-health committee xa kuyukuthi i-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthebula umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo, yiwumsebenzi we-legislature kuyabuza umphakathi bese uphenduka futhi ubuye sebenzisa i-report ukuthi ayesihambile umphakathi wena uthi. Bese kubuya futhi lakhe senate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye, kule komiti leyi i-justice and legal affairs omelela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngathi khonapho?
Ingena kuyo yonke imithetho, bale vuma ukudla wabacwangisise ukuthi umthetho lo njengoba ungena njengoba bona beyikomiti ye-justice ne-legal parliamentary affairs. So kutho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabe ingaphansi kwabo beyikhangelisise.